elingani tshona njani izulu kandaba mthokazi omuhle walomkela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association ngodaba lwamanzi. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba bani.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamanzi lapha sizwa kuthayiza kamizi eziningi kakhulu zivalelwa amanzi ngenxa yezikwelede. Ungasitshela ukuthi kuyinokuzwa?
Kuliqiniso ukuthi sikhuluma kade kathesi izakhamuzi eziningi i-council iyagoda ihamba ivala amanzi abantu abangabhadaliyo. Kodwa engxa ye-background encane eqathe kule ukuthi i-council kuyaba nesikhathi lapho ekade sihamba si-attacha impahla zabantu abanikwa amasamoni. Kodwa-ke abantu basekuke kunanzela ukuthi hhayi sibona ngathi leyo kuyimuve enzima kakhulu ehlukuluza abantu ngoba noma sezathole i-property yakhe kuba nzima ukuthi abuye futhi ayithole. So kwasekuthiwa usathane ongcono ngolo ukuthi ukhansile aphume ayebantini avala amanzi. Kodwa leyo kungakwenzakali futhi ngoba segcikele ukuthi ikhansi yacela ukuthi kuyakufanele ukuthi kuqakathekile ukuthi ikhulumisane labantu. Izakhamizi lazo njalo futhi ngokhulumisana lazo zacela ukuthi nxa kuyikuthi kulokunzima ubunzima bukhona singarobhani. Abantu abaningi abasebenzi, abanye abasebenzi abaholi ngesikhathi. So zonke lezo zinhlupho ezikhona ngenxa yokuthi i-economy yethu lapha elizweni ifile. Ngokunjalo sasebacela ukuthi abantu kangcono bayekwenza, bayelungi, bayecela okuthiwa yikulungiselela, bavumelane okuthiwa yi-payment plan ngesikhiwa. Abantu basebecelwa ukuthi kungcono benze ama-payment plans ukwenzela ukuthi bangakhathelwa amanzi. Kodwa-ke kube le nkinga yokuthi abanye abasawenzanga ama-payment plans, abanye bawenzile kodwa bangasalandeli. Ngokunjalo ungananzele i-council khathesi sihamba ilandela bona abantu abanjalo, isihamba iqhuma amanzi izama ukuthi abantu ababuye bazobhadala. So-ke liqinisa amanzi aqhunywa and ilesuthi izakhamisi ezihlangana lelokwalesikhathi.
Manje njengoba umkhathi wona utshisa kangaka, baphila njani abantu bengela amanzi?
Yes, mina esibili okugcweleyo abantu eZimbabwe baphila nzima khathesi. Umkhathi lawo futhi ungananzelela usiphikile kwalesi sikhathi akula zulu. Ngiyananzelela ubani abantu abaningi indlala ikhona, abanye njalo uzananzela kulabantu asebachuthinzela zasebama-vendors ama-informal abakwi-informal sector abalanda zokuthengisela lawo bathona bekhithima begcwala igama lonke. So kungakhangela sibili hhayi impilo yakho ninzima sokufanele ukuthi yaluba kuthiwa kuya ngezisuso zabantu. Inkosi ngaye yangenela uba incedisa ilizwe leZimbabwe ngoba khathesi akuphileki ngoba labasebenzayo futhi balohlubo lokuthi abakwazi bayahola nini. Abanye bathatha uholisa imali ezingenelanga. So-ke konke lo luhlupho olukhona. Kodwa ukhansil labe sesithibela lingakhohlwa ukuthi lami ngifisa ukuthi ngithole imali ekubana amazwi ngiwadonse ngale ngibuye ngiwahlanze lokwana mabe bedinga ama-chemicals ukubana bayaklini. So nxa lingabhadali kuzaba le ngozi yokuthi ilandi zaphila nzima nhleni lanisa amazwi angcolileyo ithele lihlaselwa yimikhuhlane. So-ke ungakhangela abantu baphakathi kwelizwe lembokodo yeZimbabwe la.
Lona udubo lwamanzi kodwa lunjani lezi nsuku ikakhulu ukuvalelwa lokunye okunjalo?
Udubo lwamanzi kulezi nsuku lungcono ngoba lokhwana ukuvala ukuthiwa yi-load shedding, hhayi i-council andiyakumisa kulwana iminyaka leyana eyedlulileyo. Kodwa-ke silokhu sisenza loko kuthiwa yi-water rationing ukuthi amanzi aloke uvunyele ukusebenzisa amanzi athile ngelanga. Khathesi ungananzela ngapha kulo msukulo u-identity sebhaks abantu bavunyela 500 liters ngelanga. So kuyindlela yokuzama ukuthi kuncenge ukuthi la manzi amalithwana asele ngale madamu azame ukudonsa abantu engxenye kuza kufike isikhathi esithile. Kodwa njalo kule ngozi yokuthi ngayizile ngayile ngaqhubeka linye njengoba likhanya ngathi alini asikwazi engxenye kungaziwa futhi okuthiwa hhayi sesiquma futhi ngamandla isiyazo se-500 siya phansi. So kungumthandazo yabantu ukuthi aluba inkosi la iyangenela izulu line ihlisa amadamu abe lamanzi engxenye singahlaka kulesi ngoba kaze kuqhunywe kuye phansi kuzathi ukuthi abantu futhi sesahlukuluzwa ngama-penalties ngoba ngayisemalutshwana abantu abaningi abalazindlu abanye bahlala kulama-lodge amaningi abantu bahlale baningi endlini. So kuyaze kusuba lama-penalties sokusenza futhi impilo ibe nzima kangaka futhi ukuthi abantu baqhubeke bebhadale.
Hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalela isabalalele.
Ngiyabonga balela bahle.
Hhayi lathi sibongile ubelela ngelihle.
Ngiyabonga babakanye.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.